Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Kanjani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 19 Mbimbitho 2021 ngu Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle luthi abantu asebehlatshwe ijekiseni ye COVID-19 sebezinkulungwane ezine 40,000 selokhu kwaqala ukuhlatshwa abantu kumaviki phose amane asedlule. So kuqhamuke ingxoxo mpikiswano ngodaba lwegugurawundi enkundleni zokuxhumana kulandela ukubotshwa kwamalunga ebandla lemthwakazi Republic Party.
Yindaba elokhu isalenge emoyeni esadinga ukuthi ilungiswe, njalo inkokhelo yayo izokuba yikuthi umthwakazi aphiwe uzibuse wakhe.
Umsekeli kamongameli webandla le-MDC Alliance umnumzana Tendai Biti uthi ukuxotshwa kwakhe edale lephalamende kujonge ukumisa ukuphenywa kokuchaphazwa kwemali kahulumende kade ephatheke ngakho.
Ubunzima obukhona ukuthi investigation enjengaleyo enziwa yiParliament kuyabe kulama political players amaningi ayabe engafuni ukuthi into ziphume egcekeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ubikwa elokhu emadolo nzima kuyahlatshwa ijekiseni ye COVID-19. Sokulabantu abazinkulungwane ezingamashumi amane 40,000 kuphela sebehlatshwe ijekiseni leyi selokhu kwaqala uhlelo lokujova ijekiseni ye COVID-19. Amanye amazwe yahlaba abantu abafika phose isigidi ngenyanga eyodwa. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulomuntu oyedwa obhubhileyo ebulawa yi-COVID-19 izolo, kuthi abafika phose amashumi ayisithupha 69 bathelelwa igcikwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi njalo kulabantu abedlula amashumi amahlanu 51 abalaliswe ezibhedlela ngoba beqinelwa yi-COVID-19. Laba yithoba munwemunye 9 abagula kakhulu, ababili babo bengabagula okokufa. Sebe inkulungwane eyodwa lengxenye 1509 asebebulewe yi-COVID-19 elizweni selokhu igciwane le-coronavirus laqhamuka nyakenye. Kamke ingxoxo mpikiswano ngodaba lwegugurawundi enkundleni zokuxhumana iTwitter neFacebook kulandela ukubotshwa kwamalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ngeviki edluleyo. Abanye baloba besithi injongo yemthwakazi lenketha ebetshabi ngoba bafuna ukwehlukanisa ilizwe baliqume phakathi. Amalunga emthwakazi ayisitshiyagalolunye abotshiwe ngeviki edluleyo njalo akhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo lamhlanje ukuzwa ukuthi isicelo sokukhululwa ngemali yesibambiso sizavunywa na ngumantshi. Kukhangelelwe ukuthi bayabe sebehloliwe ngabezempila kahle njengokunqunywa kukamantshi ngolwesibili. Kuyindlela yokubona ukuthi balimala okunganani baze batshaywe ngamapholisa esitokisini. Ababotshiweyo betheswa icala lokubangela udlakela bephandle kwenkamba yamapholisa yeCentral koBulawayo besola ababesithi kuhlukuluzwa komkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo ngamapholisa amlanda phakathi kwamabili ehlomile kodwa bamswela kuze kube namuhla akwaziwa ukuthi uMoyo ungaphi. Ngemva kokubotshwa kwabo iningi elalingazi ibandla lemthwakazi ikakhulu elingaveli esigabeni seMathebeleland lasola injongo yaleli bandla eyokuthi kufanele isizwe sikamthwakazi sehlukaniswe lelizwe leZimbabwe sizibuse. Abanye bathi imbangela yalolu bandlululo lwabantu besigaba seMandebeleni ludaba lwegugurahundi okukhanya ingani abanye bayalusekela ngoba bengafuni kukhulunywe ngalo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomunye obelandela lingxoxompikiswano umnumzana George Mkhwananzi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amadoda esintwini ikakhula njengabo Paul Shwela baya gadla mpela ngezikhahlo ezinkulu ukuthi kuzwakala ukuthi le ndaba yokubhujiswa kwabantu besiNdebeleni ngegugurahundi yindaba elokisa lenge moyeni esadinga ukuthi ilungiswe njalo inkokhelo yayo izokuba ukuthi umthwakazi aphiwe uzibuse wakhe. Yebo, abetshabi bayaphendula iningi labo babonisa ukuthi bavumelana nokuthi lokho kwenzwa ngukhulumende kaMgabe belabo Mnangagwa labo Sekeramayi labo Chiwenga bekwenza bebhubhisa isizwe sesiNdebeleni ngabo 1983 kusiya kubo 87 yinto nabo abavumelana nayo. Yikho ke engakutsho mina ukuthi inkulumo njengale kumbe imibono enjengale ebonisa ukuthi abantu besitoleni mase kufika N20 enjengegugurahundi bonke bayabuthana baqoqane bakhulume ngazwilinye babonise ukungazwelani labantu besiNdebeleni kulokho kwabehlela ngaleso sikhathi. Yikho ke inkulumo ezilethwa ngabantu abanjengabo Paul Shwela besithi akuhlukaniselwane imiganu, abanye baphakelwe bodwa nabanye baphakelwe bodwa ngoba amazwe la avele athi ethunjwa ngabamhlophe ngo-1890 nango-1893 kuhlukaniswa iminyaka emithathu ayevela ngamazwe amabili ahlukeneyo. Yikho ke ngithi ke mina ngibona sengathi labo abathi umthwakazi mawuhlukane namanyala asebuchabi kungathi impi yabo bayiphake ngeliphezulu kakhulu. Yikho ke ngibona sengathi bangayinqoba ma beqhubeka ngaleyo ndlela.
Singathi uhulumende uluphethe njani lolu daba, uhulumende lo ozithi mutsha, ngoba sibonile izolo likabula umongameli Emmerson Mnangagwa esithi udaba lolu luzaphethwa ngemfanelo kuzagejwa amathambo angcwatshwe kutsha.
Awukho umahluko ophakathi kukahulumende kaRobert Mugabe nohulumende kaMnangagwa, into nye. Kanti angithi bebekwenza bendawonye beqeda abantu besenza umbhuqazwe, uMnangagwa benguye uminister we-state security, uMgabe kunguye uprime minister commander in chief engumlawuli webutho. Yikho ngithi umahluko kawukho. Yebo, uMgabe wathi wayehlanya wayephambene ngaleso sikhathi, uMnangagwa uthi konke lokhu makuthanyelelwe ngaphansi nje kwesicabha kube into ekhohlakalayo. Abesegijima abutha abantu abazokuba yizikhotha amathe zakhe azama ukuthi avumelane nabo ukuthi kubuthwa amathambo abantu ababulawayo afihlwe, bavala abantu amehlo bababhade ngodaka kube sengathi indaba ilungisiwe besitsho besithi mfe. Yikho asinelanga vele simlalele uMnangagwa noma engaze afika akhuluma fekethe athini, lindaba ayisoze sitshelwe nguye thina ukuthi siyilungisa njani, njalo soze sitshelwe nguye ukuthi iphelile. Akukho lechabi elilodwa okumele isitshele ukuthi siqhubekele phambili simove on, ngoba umuntu olecala ngeke akwazi ukutshela lo amonileyo ukuthi axole noma ayiqede kanjani indaba. Akukho lokho. Yikho ke sizokwephulela isikhuni endlebeni siqhubeke sisilwa ngendaba yegugurahundi size sifike lapho thina esisuthiseka khona ukuthi okwamanje sesihlawulekile.
Lo ngumnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi yecubungula ezombusazwe. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Uhulumende uthi udaba lwegugurahundi luyalungisiswa ngoba wabumba ikomiti yokukhulumisana umlotha, Peace and Reconciliation Committee. likamongameli webandla le-MDC Alliance uMnumzana Tendai Biti uthi ukuxotshwa kwakhe edale lephalamende kujonge ukumenqabela njengomgcini isihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezemali ukucwayisisa ngenkohlakalo ekungatsha zikahulumende. UBiti utshele iphephandaba le-Daily Maverick ukuthi ubesevele ememe umgcini isihlalo wezesa uMnumzana Sydney Gada ukuthi azochasisa ngokupha umsebenzi inkampani yesakunda ukuthi yenze umsebenzi wokugaya amandla kagetsi edema kungasetshenziswanga umthetho wethenda. Ikomiti kaBiti imise uMnumzana Gada phambi kwayo ngeviki edluleyo mayelana ngalolu daba, kodwa wangabi lempendulo ezicacileyo. Lokho kwenze uBiti amlaye ukuthi ayedingisisa lezo mpendulo aphenduke lazo ngomvulo. Kodwa uBiti waseqotshwa edale lephalamende ngolwesibili. UBiti uthi njalo ulobufakazi benkohlakalo kungatsha ezimbalwa zikahulumende kade semelele ukubethulela idale lephalamende. UBiti lamanye amalunga e-MDC Alliance amahlanu axotshiwe kuleli dale libandla labo lakudala ele-People's Democratic Party. Yoke umsebenzi uBiti labalwela ukuqeda inkohlakalo abathi ulakho ukuphazamiseka ngokuxotshwa kwakhe. UNtungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi kwezenotho uMnumzana Masimba Kutshera ukuthi ubona uGada ephenduka lempendulo acelwa ukuthi aphenduke layo na.
Ngokubona kwami kuzaba nzima sibili ukuthi iParliamente izuze impendulo eneleyo kuvela kuzesa lamanye amankampani anjengalawo, ngoba inkohlakalo leyi ayiqaleli khona ezesa, iqalela phezulu. So kungenzakala sibili ukuthi iParliamente ngeke yathola impendulo efunakalayo, kodwa kumele siyincome iParliamente ngoba ifuna ukuthi iphendle idingisise. Lokho kuyinto eqakathekileyo kakhulu njengoba bangaba representatives abantu, so kumele benze umsebenzi wabo. Yiwo umsebenzi siyabe siwukhangele ukuthi benze eParliament ukuze sibe kwazi ukuthi izimali zethu, ngoba lezi izimali zama taxpayers eziyabe zisebenziswa. So kumele sibe kwazi sibile ukuthi izimali zangkhona zihamba kanjani. Njalo abantu kumele babe answerable nxa kuyukuthi kule nkohlakalo enzakeleyo.
Ngomvulo khonapho ubona uGada ephenduka le mpendulo zonke ezifunwa yile komiti yini?
Ubunzima obukhona ukuthi investigation enjengaleyo enziwa yiParliament kuyabe kulama political players amaningi ayabe engafuni ukuthi into ziphume egcekeni. So ukuthi singabona uGada ephenduka kumbe ephenduka le mpendulo ezisuthisayo angiboni kwenzakala. Ukukhumbula ukuthi iPublic Accounts Committee leyo ike yazama ukuthi ibuzisise ukuthi imali zeCommand Agriculture zahamba njani kuma-officials esakhunda, kodwa abatholanga lutho. So ngibona njengani izesa isakhunda lamanye ama-companies anjengalawo kumele aphume egcekeni sibili ukuthi basebenzisa njani izimali, ngoba ayisizo zabo izimali lezo. Izimali zabantu ngama-taxis zabantu, njalo abantu bayabe bekhangelele ukuthi uzaba le ngqobela phambili le development, kodwa ngokubona kwethu izimali lezi siyabe zichaphazwa nje abantu bengazi ukuthi zahamba njani.
UMnumzana Masimba Kutshera ucubungula ezenotho ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe. This is Wasipuma, a Voice of America at the Washington DC. Chabo!
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald libika ukuba uhulumende usenelise ukuvuselela imigwaqo yendawo yemola Mahove leChalala eKariba ebesingasangeneki ngenxa yezulu elinengi kakhulu elibangele ukuthi abantu bengenelisi usuka emizini yabo. Iphepha laba le Chronicle lithi amapolisa akobulawayo abophe uJames Malolo wemzini weMthunzini obentshontsha inombolo zamakhadi ebhanga abantu lamankampani azivazele awakhe amakhadi abesesebenzisa. UMalolo ubikwa ubesentshontshe imali edlula ingxenye yesigidi $500,000. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Bonazani, bonani bantu bakithi, njani ngezindawo ngezindawo. Sithanda ukubonga iMRP Mqondisi Moyo ngale nto ayenzileyo le, ubonisayo ukuthi abantu bakithi uyabalwela ngempela ende uzimisele ngale nto ayenzayo. Sengathi ingalwa kanjalo le corruption le ingehla, ngoba icorruption idlula kulaba bantu abojoseph Zuma la labo Billy Gawule laba lalaba abangela ngqondo abasupporta iZANU-PF abantu bakithi. Imigwaqo yakithi yonke ifile, oGawule nxa bekhuluma uzazwa ekhuluma ngento zeharali, kodwa uthiya ukusemehlweni akhe okubulawayo lapha aphila khona. Umuntu onjalo ungambiza ukuthi ngumuntu olengqondo ezipheleleyo. I-corruption yonke idlule emehlweni wabo, yonke into eyenzakalayo embi idlule emehlweni wabo. Ngakho ngithi i-MRP iyabonisa ngempela ukuthi izimisele ngale nto le, abantu bayahlupheka. Ngakho ngithi ngibonge i-MRP ngomsebenzi wawo ebonisayo ukuthi iyalwisa, iyasilwisela isizwe semandebeleni ngamandla awo, ngendlela abonisakho uMqondisi Moyo uyalwa ngempela ukuthi i-corruption le kayiphele esindebeleni. Sabulawa abantu bakithi, babulawa lamanje kulwa kuqhutshekwa futhi ngobubi lobu obe zakala kithi esindebeleni. Ngakho sithi phambili nge-MRP, sengathi ngahlala esilwa ebambe kanjalo ngempela engabavumeli bantu besizanu la.
Studio 7 njani, ngibulisa bonke abasakazi nabalaleli be Studio 7 njani nonke. Nami ngajabula kakhulu uma uthi lo mbiko wami ungafakwa ku emsakazweni. Ngathaba kakhulu impela ukuthi uma ngafakwa emsakazweni lami ngikhala ngokukhalayo. Into ezenza iZANU-PF ukuba iZANU-PF ile bandlululo elikhulu kakhulu. Mina ngiyisizwe kwaMthwakazi ukuba laba ababoshiwa kuMthwakazi abangalali abangavumi iZANU-PF la mapolisa, ngazongamapolisa eZANU-PF akusamapolisa amapolisa avikela umphakathi, so amapolisa avikela iZANU-PF ngoba kumele abavikela abantu abalapho. Abantu balimele manje basesibhedlele, kodwa-ke abavumele ukubethela i-treatment. Kungaba umthetho onjani lo nto ejezayo? Ngoba amapolisa sesikwazi ukubana amapolisa akuselaphi ipolisa lebantu elivikela umphakathi, so lipolisa elivikela iZANU-PF akuselaphi ipolisa elivikela abantu, sekumapolisa eZANU-PF. Ukuthi kwenzakalani lokubasakazi kanjani? Bengicela ukubana le meseji yami izofika nezindlebeni zakumnankakwa ukubana alungise izigwegwe zakhe azenzayo, aqondise konke akuqondisayo. Abamalungelo abantu siwafuna kakhulu, simhlungu kakhulu ngezwe elingela abalungelo abantu. Abantu sithola kanzima uma usiyaripota manje emaphoyiseni ukutshaywa, ngoba amaphoyisa la ngeZANU-PF aso maphoyisa abantu asebenzela eZANU-PF hhayi umphakathi. Umhlungu kakhulu bantu Studio 7 kakhulu kakhulu.
Salubonani basakazi bamabahle, ninjani ngezindawo ngezindawo? Hayi thina siyaphila, siyabonga kakhulu ukuzethulela izindaba. Mina ngisethembisa lami lapha ngokuhlala, siyazizwa izindaba lezi ezenzakala ekhaya. Amapholisa abhizi agijimisana nabantu abalwela iqiniso, abafuna iZimbabwe ibe right. Lokho bebhizi bebachaya, besenzani, bebahlukumeza, besenza yonke into, but laba bantu balwela iZimbabwe ukuthi ibe right. Mara bayekela otsotsi, otsotsi babhizi babamba inkunzi, bathathele batshontsha izimali, bayenza yonke into, bayenza amarobhali. Amapholisa ukuthi ngana yenza umsebenzi wabo, ubona bagijimela ukuyenza umsebenzi ongaso wabo. Yazi amapolisa eZimbabwe, so sometimes abanye abantu bangathi siyacriticize abantu laba besishonini, but eyi kwesinye isikhathi hayi, abanye abantu abakwazi ukubusa shem. Le nto lesi out of order le, please abazami ukuzinuka amakhwapha laba bafowethu laba bangamashona laba basesipholiseni laba. Bezama ukuzinuka amakhwapha, beke befunde bebe nesikolo mani. Hayi, ezinye izinto kwesinye isikhathi zidinga isikolo. Technology is very important than le nto abayenzayo le.
abantu babhizi bahlukunyezwa, abanye babanjwa inkunzi, abanye bathathelwa izimali, ukuthi ngani umsebenzi wamapholisa lokuthi ngani bagijima begcwala yonke into bedinga labo bantu, bona babhizi bagijimela lapho kungananceda khona ekabaya khona. This is wrong, man. Hayi, iZimbabwe vele izathatha isikhathi ukulunga, izilungisa buswa nje lishona. Ah, kuzoba nzima ukuthi be right she.
Ngoba kwesinye isikhathi basakazi bami abahle nonke ngezindawo ngezindawo siyathemba liyaphila. Kwesinye isikhathi omunye umuntu ungamuzwa simcriticize ngemisebenzi yakhe. Uyabona uma uyenza kahle, siyabe sizakhuluma ngawe kahle because siyabe usenza kahle. But uma uyenza kubi, siyabe sizakhuluma ngawe kubi because uyenza kubi. Le nto eyenzakala eZimbabwe leya, this is out of order, irongo kakhulu. Amapolisi angana busy, abantu babhizi batshontsha izinkomo zabantu, batshontsha imali, babamba amabhenki, inkunzi, bayenza yonke into. Umsebenzi wamapholisa lo, umsebenzi wamapholisa lo, ukuthi ngana amapholisa abhizi agijimisana lalabo bantu abahlukumeza abanye abantu abazisebenzelayo abangalacala. Bona bagijimela abantu abangalacala abangawonanga bengena shiye kwezembuso wazingane sokungamasotsha. Asisakwazi ngamapholisa kumbe ngamasotsha, asisakwazi because indlela abayenza ngayo. Hayi, bafowethu lina besesihloneni, please ngicela nikele izinto kamakhwapha mani. Hey, lizame kwesinye isikhathi ukuthi kwesinye isikhathi lizibeke endaweni yenu. Kuzaphela lokho kuyinto kwenu olikwenzayo lokho. Ngelinye ilanga kuzadlula lokho kuyizinto lokho. Ayikho into engapheliyo. Ingungwa izikhala kakhulu, isizadabuka.
Lawo bekungamazwi enu lina abalaleli bethu, elisithumele ngeWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela lisithumele imlayezelo emfitshane ukuze senelise ukudlala yonke, njalo lingathuki bakithi. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwi ngamafitshane, iziphathamandla zakwele Afghanistan zithi kule ndizamtshina yebutho eyohlobo lwehelikopter ewileyo kwafa amasotsha ayithoba munwemunye. Ibutho lePakistan lithi lifuna ubudlelwano obuqinileyo lele India umakhelwane walo ohlala elwisana lalo kubangwa umngcele. Kwezemelika, ingcwethi zenotho zithi uhlelo lukamongameli Joe Biden olokuvuselela umnotho welizwe ngokupha abantu imali luzaphumelela. Phansi kohlelo lokuphathisa isizwe ngomonakalo we-COVID-19, izimuli ziphiwe imali edlula inkulungwane lamakhulu amane ngamunye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo.
Ukunikezwa kwabantu komphakathi kwele Amerika ngukhulumende izimali ngaphansi kwe-stimulus yinto enhle kakhulu eyenziwe ngukhulumende ukwenzela ukuthi umkhonomi ungadistabilizeki. Ngoba sibonile ukuthi igciwane leli le-COVID liyenze ukuthi abantu abaningi balahlekelwe imisebenzi, and ukuthi uhulumende atshengise uthando ebantwini esizweni ukuthi abancedise ngesikhathi lesi yinto enhle kakhulu, yinto ebukekayo, and yinto ezosiza kakhulu ukukhuphula umnotho welizwe. Mase siya elizweni lakithi leZimbabwe, angiboni uhulumende engakwenelisa lokhu, ngoba okokuqala uhulumende uhlala ekhala ngokuthi akalamali. Engumuntu ohlala edinga izimali kwamanye amazwe, noma nje sisazi ukuthi iZimbabwe lilizwe elinothileyo kakhulu, just nje ukuthi i-mismanagement le-corruption ekhona, ungathola ukuthi uhulumende weZimbabwe instead of ukuthi ancede abantu, asize abantu, bona i-leadership yibo abazisizayo, ngoba inhlungu ezizwiwa ngabantu phansi abazinakeleli. So bekungaba yinto enhle kakhulu ma uhulumende weZimbabwe ebengacabangela abantu, ngoba siyazi ukubana i-unemployment rate eZimbabwe is over 90%. Abantu abaningi badependa ngokuzisebenza bethengisa emsikeni. So bekungabasiza kakhulu, ngoba khona manje ngama-lockdown abakwanisi ukwenza lokho.
Ungasitshela ukuthi nxa ukhangele ikakhulu ezomnotho welizwe leMelika ngesikhathi sobhubhane lwe-COVID-19, ukudubeka kwakhona kuyafana yini lesikhathi kungela bubhanu lolu?
Ngingathi mina ukudubeka bekungeke kufane lalokho esikubonileyo okwenziwe i-COVID-19. Kodwa siyazi ukuthi vele kule disparity engathi kulomehluko ebantwini abansundu labanye in terms of imholo yabo. So enye into ebinganceda kakhulu ukuthi ngabe i-Senate ivumile ukuthi i-minimum wage ikhuphuke iye ku-$15 an hour. Mina ngokubona kwami yiyo into ebingasiza kakhulu ukubridge i-gap ekhona phakathi kwalabo abahola imali eziningi lalabo abahola imali ephansi. Kodwa ukudubeka ngempela bekungeke kube kufane between isikhathi se-COVID-19 lesikhathi mangabe bekungela COVID-19. Kodwa kulama underlying issues wona la engiwachoyo ukumele ukuthi uhulumende awa address ukwenzela ukuthi ba bridge i-gap eyomnotho labahluphekayo.
Umnumzana Dan Moyo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ube khuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Virginia.
Hey. Manai. Waze. Zwan. Mkhonja njanga window mthoba. Mkhonja njanga window mthoba. Zwan. Mkhonja njanga window mthoba. Zwan. Mkhonja njanga window mthoba. Manai. Mkhonja njanga window mthoba. Cola.
Lo lolamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Sokuqhamuke ingxoxo mpikiswano ngodaba lwe-Gugurawound enkundleni zokuxhumana kulandela ukubotshwa kwamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party. Umsekeli kamongameli webandla le-MDC Alliance uMnumzana Tendai Biti uthi ukuxutshwa kwakhe edalela ePhalamende kujonge ukumisa ukuphenywa kokuchaphazwa kwemali kahulumende. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo ekuseni. Libe lempela sonto elithukele.